Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolesihlanu mhlaka 22 kuLwezi 2024 ngoCape Stove. Endabeni zethu lamhlanje. Umkhokheli welinye lamacele ebanda eliphikisayo elesicc uMnumzana Jameson Timba labanye bakhe bafunyanwa umthethondaba vele cala lokwenza umhlangano ongekho emthethweni.
Nakusiba le-advancement ebakhona encedisa ipolisi nge-HIV khonokufana kuyancedisa kakhulu and kupha ihope ebantwini abaphila lomkhuhlane lo.
Inhlanganiso yabodokotela emhlabeni jikelele e-Doctors Without Borders ithi isithole ijekiseni ehlatshwa abantu abaligciwane le-HIV. Kulokhu futhelana kwelesa Afrika okuvinjwa obokuza ukuba bengabi lwamabhizimusi ezitolo okuthiwa zithengisa ukudla okubulala abantwana. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli welinye lamacala ebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change, uMnumzana Jameson Timba, labanye bakhe abangamajumi amathathu lambili, bafunyanwe namhla ngumthethwandaba kamantshi belecala lokuqhuba umhlangano ongekho emthethweni. Abantu laba besebehlezi behlale e-Zuman Prison okwenyanga ezinhlanu, kubika uMlondolozi Ndlovu.
Abanye abakubandla le-CCC abangamajumi amathathu ababoshwa loThimba batholakale bemsulwa. Babotshwa mhlaka 16 Hlangula besendlini kaThimba eHarare benanza usuku lweDay of the African Child. Umantshi uMnumzana Colette Ncube uthe uThimba labanye bakhe batshaya amapholisa balimaza ababili njalo bagongoda imota yamapholisa. Uthe bazagwetshwa ngeviki ezayo. Kulababili abatholakale belecala kodwa ukuthiwa babengekho ngesikhathi icala leli lisenzakala. Amagqwetha kaThimba labanye bakhe achasise ngokwenzakale emthethwandaba. Omunye wabo ngumnumzana Webster Chiti osebenzana nenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Judgment was delivered of which the court made a finding that 30 of the 65 were not guilty and the 35 were found guilty of the offense of participating in a gathering and the intention of causing public violence.
UGT Kubeke City uyahlanganisa ukuba uThimba namanye amalunga e-CCC abotshwa lawo sebehlale e-remand prison isikhathi eside.
And the matter has been rolled over to Monday 25 November for the pre-sentencing.
Olwela amalungelo oluntu obesemthethwandaba uMnumzana Peter Ncube uthi okuziswa ubuhlungu kuba abanye batholakale bengelacala ngemva kokuhlala isikhathi eside ejele.
Ukukhululwa kwabantu laba ababebotshiwe ade bebotshiwe uJason Timba kutshengisa ukuthi njengezizalwane zeZimbabwe kutshengisa ukuthi bebengabantu ade bebanjelelwe baphuma ukubanjelelwa ngumthetho nje umthetho nalo obambelela abantu. Xa sebebakhulile so siyabona ukuthi bebevele bengabantu abangelacala bede bephuma ukubanjelelwa njengabantu nje ngentweni engekhoyo intweni ezobephuma ukufela amakhukhu njengegundwana.
Kolunye udaba owaye ngummeli wemkoba North edale lephalamende umnumzana Amos Shibaya namuhla uphiwe imvumo yokubhadala isibambiso sebail lidale le-High Court. Wayethethwa icala lokuthi wahamba ngontulikazi lonyaka emthethwandaba ukuyadingisisa okwenzakala kuThimba nabanye bakhe. Amapholisa athi akwenzayo yikutshotshozela uDlakela. Kolunye njalo udaba uNkosazana Mary Mbayiwa owayelikhosikazi lomsekeli kamongameli uMnumzana Constantino Chiwenga kwaliwe isicelo sakhe lidale elikamantshi ukuba kulahle udaba alethiswayo esithi sokuthethe isikhathi eside ukuba luthoniswe. Idale leli lithe kumele aphenduke ekuqaleni kwenyanga ezayo lisithi ugula kwakhe lokungafuni ukuma edale kungaphazamisa amalungelo kaChiwenga. Wethethwa icala lokuzama ukubulala uChiwenga. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Inhlanganiso yabodokotela emhlabeni jikelele e-Doctors Without Borders ethi isithole ijekiseni ehlatshwa abantu abalegciwane le-HIV eyaziwa ngokuthi Cabotegravir kumbe i-CAP LA, yona ezaphiwa amazwe agoqela ele Zimbabwe, Mozambique, Malawi leSwatini. Umuntu engahlatshwa ijekiseni le uyahlala inyanga ezimbili enganathi amaphilisi kumbe uphi umuthi wabantu abale-HIV. Incwadi kwezempilakahle zithi ijekiseni le iqakatheke kakhulu ekulondolozeni impilo yabantu abaphila legciwane. Sixoxe lomunye olwela amalungelo abantu abale-HIV, uMnumzana Dumisani Nkomo.
Khona lapho kwempi yeZimbabwe yikho lapho esingathi khona singabashayela isombe nakhona lokho, ngoba naku siba le-advancement ebakhona encedisa ipolisi nge-HIV. Khonokhona kuyancedisa kakhulu and kupha i-hope ebantwini abaphila lo mkhuhlane lo. So nakuyikuthi khona lokho kuliqiniso sibili, ngoba into esiyizinto yabo sizizwele enewsin until uzuzibone practical sesenziwa. Naziqiniso i-government fishali sombe ikakhulu i-NGO naleyo okuthiwa Doctors Without Borders basebenza bele government. We know ukuthi i-government ingabe ilama-challenges athize in terms of ukusebenza ikhangelana le-need kumbe indingeko zabantu abaphila lo mkhuhlane wamagciwane. So leli jekiseni ngelinye le elisithi hope lethemba elokuncedisa kumbe enxe elizaphathisa abantu abaningi ngamafitshane ngingasho njalo.
Zona inhlelo zokunakekela abantu abale-HIV eZimbabwe kathesi sikhuluma nje ungathi zihamba njani? Siyazi ezibhedlela eminye imikhuhlane zokuthiwa akula maphilisi akula mitshina. Inhlelo ze-HIV zona zihamba kuhle na? Kuyatholakala konke?
Kuma-ARV singathi yebo, nanxa kukhula but kukhula kwangikhona isikolo kwanokuvezayo ukuthi kuyakhula, ngoba siyabe sikhangele ukuthi ama-supplies lawa abe 100%. Ngoba nakuyikuthi kungethuleki ukuba nama-program asakileyo one suzafesa ama-problem ikakhulu people living nge-HIV and AIDS, ngoba enye into esikhuluma ngayo yindlala. Abanye abantu they are even default ngesizathu sokuthi uyesaba ukuthatha ama-drugs lawo one-empty stomach. Ziyahamba inhlelo but ikakhulu lapho ezihamba khona kusemadorobheni, that's where lapho isingani zilohlupho khona. Ema-reserva kule-challenge, ngoba even ama-NGOs wabona ejele bangumsindo, they make noise besedorobheni but ukuthi kube semaphandleni ngoba they are more vulnerable hlupho khona ngani. So we are hoping ukuthi they will improve as time goes on, but vele futhi hayi kwasukela vele kungani kuyakhulakhula kusenzenzalo kodwa kuhambe, but sikhangelele ukuthi kube le-effort enkulu eyenziwayo. Angithi uyakwazi ukuthi umuntu ungamsola kakhulu ugcine ayesevele sesiwa ne-problem, but khona lokho okuncinyane abakwenzayo sibona ngani okwakhathesi kuyancedisa sili kakhulu.
UMnumzana Dumisani Nkomo ulwela amalungelo abantu abaphila legciwane le-HIV bexoxa ecingweni loNtukameli Nkomo weStudio 7 ekoBulawayo. Sokubhubhe omunye njalo umntwana elokitshini leSoweto ngemva kokudla ukudla akudinga esitolo esisathuthukayo esikasomabhizimusi wokuza. Lokhu kudale ukufuthelana okukhulu osokuthiye izizalwane zakwele South Africa zijaha phansi ngenduku zisithi asafuni ukubona ngitsho lo yedwa umuntu wokuza oqhuba ibhizimusi lezitolo ezincane lezi. Uthuswa Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Amapholisa avule omkhulumlilo eDiepkloof eSoweto ngesikhathi izakhamizi zifuna ukudlithiza ngamazinyo abokuza abethengisa esitolo sokudla esathuthukayo okucatshangelwa ukuthi yiso esithengise ukudla okubulele ingane. Ukhansila weSoweto unkosikazi Brenda Dami utshele Studio 7 ukuthi lingane efileyo labangane bayo abathathu ithenge ama-chips kulesi sitolo. Ngemva kwalokho waqala ukuhlanza eguqula amehlo etshengisa ukuzwa ubuhlungu esiswini. Uhle wafa engakafiki esibhedlela, kwathi abangane bakhe ababili omunye uphenduke esibhedlela kanti omunye ulokhu ebangwa lezibili.
Simeleni, how many bantwana bethu bayashona, umntwana nomntwana bathole imali uzogijima yothela snacks. I'm hurting as a parent, I'm hurting as a community leader, I'm hurting as a councillor. Kuti, Alexander, all over, abantwana bayafa sithini.
Isakhamuzi se-Diepkloof umnumzana Moses Botha uthi ngemva kwalesehlakalo abukuza bonke abalalezi isitolo abaphumwe baphele eSoweto kungabonakale.
Shop lawo abali. Sesizazi ukuthi abantwana baphile. Ama-sponsor shop wonke abali. Then lama-Pakistan babuye lapho baphuma khona. Bawasibulalela abantwana, babulala isitsho, babanikeza nama-drugs. Awachinsene nama-drugs. So they must go.
Umkhokheli wenhlanganiso ye-Operation Dudula eyaziwa kakhulu ngokungemukela bokuza kumabhizinisi aselokishini nemisebenzini engadingi amakhono, unkosazana Zandile Dabula uthi uhulumende we-South Africa usehlulekile ukuvikela izalwane zakhe, ngakho sekudingakala ukuthi izalwane zakwele-South Africa zizivikele.
Silokhu siluza ingane zethu, and we have a president that keeps prioritizing foreigners over us as citizens of this country. I think the only solution to this thing is ukuthi they need to declare a state of an emergency, because we are in a crisis. We have influx of foreigners, they come in and out, they don't respect the laws of this country.
Lesihlakalo senzeka ngesikhathi umongameli Cyril Ramaphosa esanda kumemezela ukuthi bonke abalezitolo esathuthukayo lezi kufanele babhalise kabutsha, baphiwe imvumo entsha kulandela ukufa kwabantwana asebefika amathumi amathathu 30 ngemva kokudla ukudla abakuthenge kulezi zitolo eziqhutshwa kakhulu ngakokuza. Okuviyo labesifazana kubandla le-Patriotic Alliance, unkosazana Victoria Africa uthi akusoke kwenzeke ukuthi bavume ngitsho loyedwa umuntu wokuza ngokuthi abhalisele ukuqhuba ibhizimusi lezitolo lezi ezincane.
I-president yethu uyasidelela, akasihloniphe as a country, and loo nto leyo yenza ukuthi kube nzima ukuthi thina nathi siaba ma-South Africans simhloniphe. Into ayenzayo akanandaba, angeke sithi sikutshela uyibonela nawe ukuthi abantwana bayashona. Wena as a president uthi mabahambe bayoregister indaba amaphepha, yena lama products basidayisela wona se azolungisa indaba amaphepha.
Uhulumende uthi bonke abaqhuba amabhizinisi okudla kuzafuze babhalise ngemva kokuhlolwa kwendawo abathengisela kuzo kanye lamaphepha abo okuba kwele South Africa ngokusemthethweni. Iningi labeZimbabwe lithi lokhu kuzabathwalisa amagabha avuzayo njengoba indawo abathengisela kuzo zingeke zipasiswe, kanti abanye bathi abalawo amaphepha afunekayo ukuze babhalise. Iningi labo bathengisa ukudla okuphekiweyo emalokishini abalisa iHillbrow, Beria, Newville, Tembisa leBrakpan eSoweto. Mayestudio 7 Johannesburg kwele South Africa nguThuso Khumalo.
Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Omelele ukungena esikhundleni sikamongameli weMelika, umnumzana Donald Trump usekhethe uDr. Mehmet Oz, owaziwa kakhulu ngohlelo lwezempilakahle olwezi Dr. Oz Show, uba akhokhele uhlelo lwe-Medicare lezinye. UDr. Oz uzahlolisiswa lijele le-Senate lingakangeni esikhundleni lesi. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba abantwana abafika izigidi ezimbili 2 million babhekane nendlala eyesabekayo kule South Sudan okulempi yemvukela. Okwamanje sike sizwe imibono kahulumende weMelika. Ngesikhathi eleMelika lilungiselela umbuso omutsha ngozibandlela ngomnyaka ozayo, umcebisi kahulumende weMelika ubona ngendaba zekhaya umnumzana Jack Sullivan usekhulume kabanzi ngodaba lwezomvikela eMelika. USullivan uthi uma kukhangelwa ngemibono ejulileyo kusobala ukuba eleChina lifuna ukukhokhela kukho konke okwenzakala emhlabeni wonke jikelele eminyakeni elithumi engamathumi amabili kusiyafika amathumi amathathu elandelayo. Uthi lokhu yikho kumele kukhangelisiswe kakhulu nguhulumende ozangena ngomnyaka ozayo. USullivan uthi kuqathekile ukuba eleMelika leChina abalendlela ezikhanyayo ezokukhulumisana okulenhlonipho. Uto kunye njalo okuqakathekileyo yikuba kube lokukhulumisana mayelana lezebutho. Uthi okusinda elemelika okwamanje kwezokudlelana lamanye amazwe ngokwenziwa ngele Iran elamaqembu amaningi ethusela elemelika emhlubulweni we-Middle East. Uthi kumele udaba lolu lulungiswe ngesiphangiphangi. USullivan uthi kusenzakala konke lokhu elerussia lihlasela ngamandla ele-Ukraine okwethusa amazwe asemhlubulweni we-Europe. Uthi udaba lolu lwenza kube lokungahlaliseki kwezomvikela endaweni le lemhlabeni wonke jikelele. Uthi lokhu kwengezwe ngokwenziwa ngele-North Korea eselithumele ibutho ukuba liyencedisa ele-Russia. USullivan uthi kuqakatheke njalo ukuthi kube lokusebenza ndawonye kwele-Melika ukwenzela ukuthi kuphathwe ngemfanelo ezokudlelana lamanye amazwe. Uthi lokhu kugoqela ukuncintisana lele-China kukho konke okumayelana lezomvikela lokunye. USullivan uthi kuningi okwenziwa ngele-Melika elifisa ukuba lobudlelwane obuhle lamazwe afana lasemhlubulweni we-Indo-Pacific. Ugcizelele esithi lokhu kungaqiniswa ngokudlelana ndawonye kwabantu be-Melika. Uthi kuke kwenziwa okufanayo okumayelana lelizwe le-Ukraine edalele House of Representatives kanye lele-Senate kuvotelwa ukunika ele-Ukraine imali yokulwisana lele-Russia. Ngakho-ke uSullivan uthi ngombono wakhe labanye ababona ngezomvikela lokhu kumele kuqhubekele phambili. Uthi kumele uhulumende ozangena embusweni akhumbule lokhu njalo athathe amanyathelo afanayo. Uphinde wathi akulayela uhulumende ozangena esikhundleni yokuthi adlelane lamazwe angenza ele-Melika lizivikele sonke isikhathi. Uthi lokhu kugoqela ukuvikela ilizwe ekusetshenzisweni kwemitshina yakulezi nsuku. Le yimibono kahulumende we-Melika. Zimbabwe. Izakhamizi zithi indlala ilokhu isidla ubhedu elizweni ngenxa yesomiso lokuphidlika komnotho welizwe nanxa uhulumende emanyane lenhlanganiso ezizimeleyo lamanye amazwe esithi uqhuba inhlelo okufanele ziphathise abaswelayo. Ukuze sizwe okwenzakala emadolobheni, usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxele lomgcini sihlalo we-Zimbabwe Congress of Trade Unions kugatsha olungentshonalanga yelizwe uMnumzana Ambrose Sibindi.
Silabantu awunanzelelayo ukuthi balengadi abaziphiwayo, abantu abadala balalaba abathi kuba nabancediswa balengadi abaziphiwayo. Ungananzelela izilimi ezikhona laphana kusayizilimi ezinhle kakhulu. Yebo silezikotsho, abantu bayezikotsho, abanye balamabholo kuyakuthelelwa khona abantu akwenziwayo. Kodwa sofike sibangene sokuthi kathi singakuyathola la manzi ezulu oyiwo amanzi anothileyo kwezokunathisa izihlahla ukuba nabantu baphumelele. Kade singakulezi zimva uyabona abantu badonsa nzima ngoba nijile ukuthi amanzi abe nekho isikhathi esinene. Kulezi zimva kuyathengisa ukuthi kule ngozi yokuthi abantu basuka bahlale bebanengi naphana. So kuletha ingozi yokuthi engxenye singaba lemikhuhlane ethihleneyo eyabo-cholera, eyabo-typhoid khonaphana ukuthi abantu iyayijini yabe isuke iyehle iye phansi. Ithisa kangaka uzananzela ukuthi ama-temperatures aphezulu kakhulu. Udinga ukuthi abantu banathe amanzi amaningi, abantu bageze. Siyabona ukuthi emalokishini lapha abantu ukuthi ababhalise ukuthi kule ngatsho ezibhalisa abantu. Kodwa-ke ekuqinisweni ukuthi kuleyo kuyathenjiswa asikahlangani lako sikuthi abantu bethu bebhalisile bese kuthiwa hayi bazancedwa ngokudla lokhu lalokhu lalokhu. Njalo phela lokho sikunanzela singasikhuluma ngaleyo ndlela khathe sokulala into yokuthi abantu sebelima emadorobheni okuthiwa i-urban agriculture. Kulumnyaka ophelele owakwenzakalanga so abantu vele sebephakathi kwendlala. So kusuthi lakathi sabanye abantu baswela ngoba le mpuphu imali yempuphu ayikho, umsebenzi ayikho. Sibone lo imikhonomo welizwe wethu vele awufile, abantu abasebenza abaningi ama-factory avalwa. Kulabantu vele abadla kanye ngelanga khathesi khona bemadorobheni bobulawayo. So kusenza impilo yabantu emadorobheni badonse nzima, kuphosephose akufana khona ngale makhaya. So njalo kwezindawo siyathola kulokhu khonona ukuthi bona abantu ababhalisayo abazithi ngalo we-social welfare. Kuyabe kungathiwa ubani silane abaqhathiwe izisebenzi kahulumende. Uthole ngxenye ngabantu abayingxenye yabona amaphathi ezombangazwe. Khona kwakuhle kuthi sokule ngozi yokuthi engxenye kulabanye abantu abangagcina bengatholanga uncedo. lwana umuntu esekhangela abantu bonaba asebenza labo ebandleni. So ngamafitshane uhlupho abantu bayalamba eZimbabwe, isomiso sithayile sibili sazo, abantu bazi ubuhlungu. Esethemba ukuthi engxenye yinkosi ngala yayisiqhawukela kunganizwile ezinhlupho engxenye zingehla ziye phansi, kodwa wakathi ezi hhayi sesiqongweni sohlupho lendingeko zabantu eZimbabwe.
Lo ngumnumzana Ambrose Vindi, umgcinisihlalo wenhlanganiso elela amalungelo ezisebenzi ezeCTU kusigaba sentshonalanga yelizwe, wexoxa ecingweni losithandekile mhlanga weStudio 7 ewobulawayo. So isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Yeah, Studio 7 livuka njani basazi wethu abahle. Yeah, hayi sibonge laphana umhlonitshwa ubaba uMoses, hayi umtshelile ubaba uChungu. Awuzwile futhi labanye abangani bakhe abazwile abasebandleni lokwehluleka. Bese ngisithi mina ibandla lokwehluleka mali yehlulwa ikusupplier ubulawayo ngogetsi. Kuthi ukuthi ma kungase kwenzeke ukuthi amalungelo abantu ayalandelwa noconstitution. Kuthi ukuthi kuyabe sokunzima phela ukuthi wonke umuntu oyisitizen yaseZimbabwe kufanele athole ugetsi, kufanele athole amanzi. Uma behlulwa ikusupply nje lezi ndawanyana ezincane ezisanogetsi okwamanje, sokufanele ukuthi besupply district by district, ward by ward, sebhuku by sebhuku. Kuthi ukuthi phela kuyaba nenkinga yonke phela. Kuyacaca ukuthi kuyi-indication ukuthi iZANU-PF libandla lokwehluleka, lezesa yalo lezesa yankhona kuyilibandla lokwehluleka.
Studio 7 njani ngofela iqiniso lokukhulumayo. Ayi sayifile iZimbabwe sigoqa izandla sifukile ukuthi sibona amanye amazwe alwela izwe labo, thina iZANU nalabo bochuma ababhizi bekhulumela iZANU. Nako manje sokuthiwa izinduna sokumele zibambe imihlangano yokuthi abantu babulawa kanjani ku-ground. Labo ngibonga abantu becholocho, labo abantu abecholocho abaqine impela vele ilena bengayifuni izinduna bengazifuni ukuthi zize zizodlintuza. Abeze bona, angithi kuqala babethumele amasosha abuthi azobulala, manje akuze bona-ke phela bezosho-ke phela bona ukuthi laba abantu esasibabulala sasibabulalela ukuthini. Kungathi abantu becholocho bengaba yisibonelo kwezwe yonke indawo emadebeleleni ukuthi kathi kwakubulawelwana, babebulawela ukuthini, babeyenzeni laba abantu ababulawayo. Ayi njengezani madoda, hayi manje ezikolweni abantwana bafundi kuthi esikolweni, ma ungathi uyafundisa umntwana ungehlelwe ukubhadala, ungugogo, ungukhulu, ungumama, uyimfufele okwazi, ungubaba, awunamfazi. So kuthiwa kungcono kuzothathwa lona leli tafula la kuzodlela khona laba abantwana, kuzothathwa leyo mbiza la kuzophekelwa ezophekela laba abantwana. Lo mntwana ma kuwukuthi uthathwa leyo mbiza kusasiyophekelwa kuphi?
Studio 7 linjani Mthokazi omuhle. Hayi ibandla lezana Mthokazi ngeke lize litshintshe, ngoba imfundiso abayitholayo yiyo le yokubulala abantu. Abayithola vele zisuka kumkaba lakhathesi saqhubeka khona lapho, ngeke izitshintshe noma kungangena iphi i-youth, still kuzolokuhamba ngaleyo mfundiso, ngoba imfundiso abatshelwayo ukuthi ma into zihamba kanje kumele nibulale ukuze into zihlele zivuna bona. So ukuze nje kutshentshwe kuzomela nje ibandla leli likhitshwe.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo. Kuliviki uhlelo Was a Friday siliqembu lezomculo werumba kumbe iChibilika elizibiza ngokuthi induna zedale zikhokhelwa nguBarry Sibonise Phumuzile Dube odabuka eDandanda eLupane wamanje neliqembu leseSouth Africa. Asizweni umsakazi weStudio 7 ezaJesus Wanda ngixoxa loDube.
Umbuo Umholi wendlina zedale uzibiza Barry Mr. Zibo. Nguye silaya sizweni yelanisa ngembali yakhe.
Igama lami lokuzala nginguSibonise Phumzile Dube. Ngu-vocalist weqembu indlina zedale. Ngafunda i-primary le-crèche endaweni yaseGegema khona eLupane eDandanda. Ngaqedela lapho i-primary studies eMhali grade 6 no-7. Mhali primary school eMagwegwe. Ngazifunda izifundo zami zaphezulu ze-secondary eMagwegwe secondary.
Kambuleli selamadlalati ambalwa uDube ngiyoloba ingoma zendlina zedale ecula ngesilungu umdumo welechibilika
senginamadlalati amane lamastingi sec amathathu le DVD yeyodwa obhala ingoma yini uBarry Mr. Zibo ngiphinde ngihlabele futhi ngiphinde ngibe ngubacking vocalist waleli qembu so konke nje eqenjini kuphethwe yini zonke iy'ntambo nje izinqumo zithathwa yimi ingoma zibhalwa yimi ziphinde zihlatshiwe yimi futhi ume manje i-illegal immigrants ngithanje iqala iziyophela ngesilungu
Mr. Zibo uvela kugama lakhe lokuzalwa yethu Ziboniso. Wona nxa ufuna umculo wakhe usutholakala batshele Barry ukuthi bawuthola njani.
Enambeni zami lezi 0027634341102 emahole mabobela Dube bazonithola khona lapho noma baye kuFacebook page ethi Barry Mr. Zibo and Induna Zedale noma baye kuTikTok page ethi Induna Zedale 1 bazothola khona imisebenzi yami lapho. Ingoma zami zikhona ku-more than 50 online platforms. Uyangena nje ubhala uthi Barry Mr. Zibo. Ngiyabonga.
Induna Zedale hilo iqembu. UBarry Mr. Zibo nguye umholi walo. Mpela sonto elithukela kini lonke. Igama lami u-Ezra Jesus Banda.
Siyasuka lapho namhlanje silethemba lokuthi lijabela ze laphosa laqhamuka amazwane yes isikhathi savumi kulive joke sixoxa namhlanje ngokuzanywa ngele Zimbabwe elifuna ukubuyela kumanyano we-Commonwealth siqhubeke lapha kuhlelo lwethu namhlanje lilalele i-live joke lingakhohlwa sibili oluvalisa ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube ngisithi ngibe nempela nsodo enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka amuri yeZimbabwe.